umphathisi umnumzana Jethro Mada utshele idale ukuba uJosephati Mzaca Ngulube, uMelusi Moyo, uOtilias Vanda loFortune Masuku batshisa imota ezintathu badiliza umduli womuzi kankosikazi Eva Bitu owayengumgcini sihlalo wohlangothi lwabesifazana kuZanu PF koBulawayo, babulala lamafasitela omuzi wakhe ngoZibandlela lonyaka kudlakela olwaba khona ilizwe lonke. Igqwetha elimele uNgulube enenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abameli Lawyers for Human Rights, umnumzana Ngqobani Sithole, uchasisa ngesigwebo lesi.
Idale selikonvictile la sentensa selibabambe belecala sokuthi kufuze bapike iminyaka eyisithupha. Kuyikuthi idale lona lithi abantu laba icala abalenzayo likhulu kakhulu, yile lenza ukuthi ama WhatsApp avalwe. Into yena le ngibengiqala ukuyizwa ngoba kayizange ikhulunywe enkantolo. So ezinye izinto esezikhulunywa ngumanje ayisizo izinto esasizikhuluma enkantolo. Kungasenani yikho sokwenzakele. Thina sokumele senze ukuthi siya High Court si-appeal. Yes. Yeah, ukhipha umnyaka owodwa kweyi-7. So baza seva 6 years.
Esethula isigwebo sakhe, uMantshi Tashaya uchaze ukuba abane laba baphatheka kudlakela njalo basebenzisa inkundla zokuxhumana zebulenjini ukutshotshozela uZulu uMvukela, kwabangela ukuba uhulumende avale ubulembu okwensuku ezintathu. Wengeze ethi icala leli lilesisindo esikhulu okwamagama esingadingi ukuthi umuntu engagwetshwa i-community service lesicelo sokuthi bathethelelwe ngoba bedale icala okwakuqala singemukeleki. UTashaya ebegwebe uNgulube labanye bakhe iminyaka eyisikhombisa kodwa wabeka eceleni owodwa ongabuyiselwa nxa bengadala icala elifanayo eminyakeni emihlanu elandelayo. Ngemva kokwethulwa kwesigwebo, iningi labantu likhalile njalo izibotshwa lezi zize emthethwandaba zifakwe izankosi ezandleni lasenyaweni. Bese kungamaviki phose amabili izibotshwa lezi zilinde ukuzogwetshwa okubangele ukuba uTashaya ahatanise umtshutshisi ukuba adinge imota iyethatha izibotshwa. Impahla ebikwa ibhidlizwe ngabane laba igoqela imota ezintathu lamafasiteli endlu okubikwa kubiza amadola eMelika adlula inkulungwane eziyisificamunwemunye lengxenye i-US$95,000. UNgulube uke wama kukhetho olwedlule ezimele njengelunga ledale lephalamende eBulawayo South, futhi uSibanda wayeme njengokhansila webandla le-People First. Amagqwetha abane laba akhangelelwe ukuphikisa isigwebo emthethwandaba waphezulu oweHigh Court becela lokuthi bavunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail besalinde ukulalelwa kwesicelo. Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.